lokho likhona olokuqeqeshelalo yelokuthatha oluphumelekileyo kungokwakuqala lokho sikubonile senzakala nanxanje kwathi ngemva kwakhonokho kwasekusuka khona lokwanokwenzakalayo ukuphila kwabantu okwakunganani lokhetho kodwa kwashibe impumela ama-results esephumile ekuqineni kwakhona lokwana kwayenziwa ngabantu nje abagangileyo babefuna ukungcolisa uhulumende ngaseneso sikhathi nalaba abakwenzayo bakwenza nje bacele bejonge ukungcolisa uhulumende yibo nankabo wabala ikhomishin owayibumbayo ukuthi ikhangele ngodaba lololo ukuthi kuvezwe ngobala ukuthi uzulu abekwazi kwayenzakalayo bese ngikhangele ukuthi hawo thina njengamasebelelen region ngithanda ukuthi ngithi kuningi esesikubonile sokwenzakeleki ngakuleli cele akade kungenzakali izolo uhulumende lwana ope ade khona ekhokhelwa ngomdala ibonile ama-projects amakhulu esungulwa lapha ku-region ibonile umongameli evakatshelele indawo zena eziku-region njengamansuku lezi vele ungane usehlala khona ngapha ku-region umathebelelen region elandelela ama-projects amakhulu ayiwo asungulileyo akhutshwa nguye uhulumende ngokokudiliza kulula kunokwakha ukwakha kunzima kakhulu kuzothatha isikhathi omnankava ukuthi ethathelekeleyi uyithethe vele ifile kodwa into engathi iyasiphambanisa nje kancane kakhulu ephambanisa uhulumende kamnankagwa yi-corruption eyiyo njalo engancediswa ngamakhoti amakhoti elesisiza naso abantu bengayenzi izinto ezingayisizwa amakhoti esikelahlele ngale yiko ezinto ezinyengazeni ezikade zikhona kade ezishudileyo kodwa singakhangela ukuthi imizamo iminingi yokuthi ithuthukise impilo zabantu esiyenziwe yi-second republic.
Nansi indaba baba Ndlovu yamuzwe yakhuluma ubaba uGawule.
Ngimlaleli uyakhuluma kaGawule kodwa eqinisweni ke i-second republic leyo okhuluma ngayo akulanto ivini eyodenzi le. Wathembisa i-re-engagement le-international community ohlanganele ukubuyela kubo-commonwealth bayisile kuleyo ndawo ngenxa yokuthi amazwe aphethe i-commonwealth le-international community bakhuluma ngokuthi ilungelo lomuntu kalihloniphe eZimbabwe kuyenzakale sitshilo la eGawule ukuthi-ke amasosha kahulumende adubula ke abantu-ke mhla ka-1 Agasti ngemva kokhetho luka-2018 akulanto eseyenzakalayo yebo kanti i-commission yabuya umamhlanto wayikhokhela yaphuma laphuma lakho kodwa kayimplimento aphela lokho kufake kwi-strong room iripoti liyana kayimplimento okwesikhangele i-economy i-economy ngendlela eyayithe ngayo kuphuma umgabe yayingcono kulalokho esesikubona namhlanje wabe isinkwa basesithenga nge-90 cents ifiyeli yayiyi-90 cents njalo kathetha ifiyeli si-$45 America so kutshengisela ukuthi-ke i-economy le umnotho welizwe uyawusehla kodwa-ke i-disposable income iyancipha abantu lokhu bahola izimali ezinani ngakutshela umangalo ukuthi-ke ababalisi kakhulu i-headmaster lokhu behola ama-34,000 RTGS iyimali less than $150 bese sikhangele i-corruption akhulume ngayo i-corruption ibona isenziwa ngabakhulu kuzane ukuphihla lohulumende bese bebanjwa bayekelwe njengamakhiwa lana athiya inhlanze khona ukuthi kube bamba ngayibamba ayikhiphe ngokuyena ijikela ayibisele emanzini itsheze futhi izibuyele libe cacha phansi yikho abakwenzayo sababona amaminista bebotshwa kodwa lawo maminista sabona bekhululwa baphandle so sibona ingazathi-ke i-corruption-ke andalo uhulumende okhona i-wesi i-poverty kuhlupheka kwabantu phambili-ke akulabo ngcono obukhona bese kusithi-ke le-international engagement sibona ingani yehluleka ngoba i-international engagement abafuni mazwi kodwa bafuna izenzo zomuntu.
Baba Gawule, kundaba zamalungelo lapha bakhona abasolayo abathi umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe ngoba abantu basahlukuluzwa bayabotshwa njalo nje ungathini ngalokho?
Akulamuntu ostate njengomuntu oseZimbabwe. I-security yeZimbabwe lapha abantu bazikele lapha kuleyo lizwe asikhangele into eyenzakale eSouth Africa abantu bathishwa ngamatasi bayabulawa bezihlulwa besenzanjaniso kuzonke kanti kuthiwa izinto ze-human rights human rights angikwazi amezwa iqaliselwa la ama-human rights masikhangela amazwe amanyanjabo sasafika nale abantu abantu babulawa suku zonke barethwa suku zonke besenzwana abafazi bayarethwa khona ngala ma-kedinesketa esicabelayo ukubisa ende ingabe ngikhangela kwezinye indawo akwade kusenza khona abantu lokulala abantu obulawa olinyamazana akutholakale elizweni lezimbabwe ukuthi human ama-human rights akhulunywa ngawo kathi ezimbabwe ngama-human rights kukhulunywa ngani bakhulunywa ngama-human rights ngani ngangikuzwisisi yokuthi ama-human rights ulungelo loluntu lumezwa njani ngaso kuzezezimbabwe lishiyana lamanye amazwe okumezwa kwakhona.
Baba Ndlovu, kuthwaya nanzwa amalungelo oluntu eZimbabwe uyamuzwa ubaba uGawule.
Ubaba uGawule kumele ayehlukanise i-criminality enzakala e-South Africa kasohulumende onganandzilungelo lomuntu abantu abangama-criminals izigebenga ezenza khona lokho kubakhuluma ngabo ikanti eZimbabwe i-state sponsored violence ukuthi-ke umongameli welinye ibandla elichikisa uhulumende ibandla elikhulu elaziwayo umtshamisa ma ehamba kuba la ma-taxi amthaya kagcinisi abhloke imigwaqo yililungelo loluntu esikhuluma ngalo.